Mina ngabuyela uba ngukhansela ngoba ngiyaphinda. Uba ngukhansela ithemu yami yesibili. Okwangenza ngabuyela yikuthi imisebenzi yami yayimihle. Ibukwa nguye wonke umuntu. Ikho okwenza abantu bathi angibuyele njalo. Ngoba ngangingukhansela ngingena ngo-2018 ngingaphansi kwe-MTCT ayikhokhelwa umama unkosazana Thokozani Khuphe.
Lona ibandla lakupha na uxhaso njalo sikhuluma nje ibandla lithini ngawe?
Angizange ngithole uxhaso olwavela ebandleni. Ngathola isekelo nje kubavoti ngingela okukhankasisa ngathi icampaign material ngangingela kodwa nje ngavotelwa ngingela lutho engangilusebenzisa oluvela enhlanganisweni. So ngazingenela nje ebantwini abantu bangethemba njalo angila engathi ibandla liyakutsho ngami ukuthi ngibe kusasa limi njani noma lumbele usekelo so far engilutholayo ebandleni kusathuli mhlawumbe kukhona okulungiswayo kodwa akangila engingakutsho ukuthi yikho lokhu ibandla elikutshoyo ngami.
Okokugcina, ungasitshela ukuthi kuyini okhangelele ukwenzela uZulu wesigaba sakho?
Isigaba salapha ekatshetshete ngathi ewange RDC mbewange RDC Council kule zinto ezimqoka ezidingakalayo eziyisidingo ebantwini balapha ekuqala kungamanzi, imigwaqo, izikolo, ezempilakahle. Lokho yikho abantu esingathi yikho abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi kube yikho esiwasondezela eduze kumbe esenza kube kunengi njengokuthi indawo zokukhamanzi babedinga indawo zokukhamanzi ezinye ukungezelelwa ekusetshenziswa le technology ekhona kuze neza insuku. Kwendabeni-ke zezikolo bafuna izikolo zibe seduzane labantwana abafunda kulezi izikolo kungezelelwe le ndawo zokufundela abancane esingathi nge-Early Childhood Development Centers sesithi endabeni zempilakahle lakho izibhedlela kumbe ngithi ama-clinics abe seduzane labantu, ama-health centers lawo adingakala ukuthi abe khona eduzane labantu. So kuze setshenziswa indlela ezinye ezokuthi kube lama-health centers abe seduzane labantu then lokulungiswa kwemigwaqo ekhona both ama-state roads lama-RDTF roads njalo lama-roads okuthiwa singathi ngama-access roads awe-council. So bafuna izindawo lezo zikhangele kabanzi.